Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesithathu ngolwesine mhlaka 27 Mabasa 2017 ngu Chris Gande.
Lontunga milinko mom
endabeni zethu lamhlanje
ukwakathe sikula ma varieties athize release yo for sorghum silo SV1 SV2 SV3 and 4 for upoko silo FMV1 and FMV2 for IPO millet silo PMV3 PMV2
Abalimi besifazana abalima besemapandleni bakhanya belesivuno esihle kakhulu lonyaka abasibukisa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair.
Okunanzelelekileyo kakhulu yikuthi sibona inhlanganiso yeVEC ifuna ukuthi ilizwe leChina, ikhampani evele eChina kube yiyo-ke ezaphiwa-ke i-contract naleyo ukuthi-ke isupply-ke i-equipment naleyo-ke e-biometric voting system.
Amankampani adinga ukuthengisela leZimbabwe imitshina yokubhalisa amagama abazavota kukhetho oluzayo aqede uhlelo lokutshengisa ubungcwethi bawo izolo.
Ukudonselana phakathi kwebandla leZANU-PF sokufike kusibanga saphezulu kulandela imizamo yokuxotsha unobhala obona ngenhlelo zebandla umnumzana Sevia Kasukuwere.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Abalimi besifazana abalima besemapandleni bakhanya belesivuno esihle kakhulu lonyaka abasibukisa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair 2017 kobulawayo. Kusasa abalimi laba bakhangelele ukuphiwa imivuzo emkhosini weBulawayo Agricultural Society. Kubika unompumelelo moyo.
Unkosikazi Nomusa Moyo osuka embizo obukise izilimo zakhe ezITF 2017 farm produce uthe ulime umumbu, indumba lamazambane yikho akungenise embukisweni njalo ukhangelele ukuthola amathani ayisithupha.
Nasisuke embizo nandimu umumbu lamazambane lendumba. Nangenisa umumbu lendumba lamazambane. Ngombono wami ngokukhangela kwami enxenye ngazo zi-6 ton.
Unkosikazi Nokuthula Ncube uthi ulime umumbu, amabele, imfe lamazambane njalo yizo izilimo azibukisayo ukhangelele ukunqoba ethi uzathola isivuno esihle ngoba izulu line kuhle.
Ilime umumbu lamazambane iglo lemfe lamabele ngathandela ukuthi amabele ukudlwa kumnandi nxa ubona ungani uzokuhlunga dlamabele uyaqina njalo kuyakhanyakala ukuthi wena umuntu odlisithwala esi right ayisivuno zasithola sibili kakhulu emabeleni lo mumbu ayisivuno sikhona.
Unkosikazi Olivia Mukondwa osebenzela eMatopo Research Station ngemizamo yokuphuma lenhlanyelo elohlonzi emelana lokusilela kwezulu uthi sebelayo inhlanyelo engafuni izulu eliningi eyenhlanyelo ezincane.
Ukwakathe sikula ma varieties athize release yo for sorghum silo SV1 SV2 SV3 and 4 for upoko silo FMV1 and FMV2 for IPO millet silo PMV3 PMV2 and Okashana 1.
Ethi baphakathi kokupheka njalo ezinye inhlanyelo ukuze abalimi babe lenhlanyelo ezichiyeneyo ezingafuni izulu eliningi ezimelana lokuchisa kwelanga.
Ama-farmers ama-varieties lawo ayayazi kodwa sihambela phambili sizama ukuthi si-release amanye ama-varieties asinika isivuno esiphezulu lawo evuthwa masinyane angafuni izulu elinini.
Lonyaka abalimi abafuyayo labo balethe inkukhu njalo ikolishi yemfundo yaphezulu iLupane State University ilethe inkukhu ezehlukeneyo lemvundla ukwedlula abalimi abazimeleyo. Abakwena Senegal bangene elangeni lesithathu bengabukisi ngemva kokungazwani lohlangothi olubuthanisa imali yesizwe olwezimra phezu kwenhlawulo okumele bayikhiphe ukuze impahla zabo zingene. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuba khona lapho umongameli Hage Geingob wele Namibia azavula umbukiso we-ZITF 2017 okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo eyama-biometric voter registration kits aqede uhlelo lokutshengisa ubungcweti bawo izolo. Amankampani la abalisa iLuxton eyakwele China leDemalog eyakwele Germany. Izolo imitshina yamankampani la ibikhangelwa ukuthi inganethwa ayingeni manzi na lokuthi ingawa iyaqhubeka isebenza na. Imitshina yeThemalock ibikwa ike yacitsha ngemva kokuthelwa ngamanzi kodwa eLuxton iqhubeke isebenza kuhle. So kumelelwe ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ikhethe inkampani ezayithengisela imitshina yokubhalisa abantu. Isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu uthi kungaba yinto embi iZEC ingapha inkampani yakwele China lomsebenzi ngoba ele China kulelizwe elazakala ngokudlelana lebandla leZANU-PF.
Okunanzelelekileyo kakhulu yikuthi sibona inhlanganiso yeZEC ifuna ukuthi elizwe leChina ikampani evele China kube yiyo ke ezaphiwa ke icontract naleyo ukuthi ke isupply ke equipment naleyo ke ebiometric voting system. Yikho ke sibe kube kunazeleleka ke olokhokhela izekho makarawu iboard language yakhe nxa ukuthi abe China bebedemonstrator besenza izinto zabe bekhanya nje ukuthi ungumuntu ofisa ukuthi ke kuphiwe leChina. Kukhanya ke luhlelo lweZANU-PF asebelwenzile ukuthi bafuna ukunikela izwe leChina. Loba kungaphuma mpumelo bani ke kukhanya ke bona abakufisayo ukuthi benze khona lokho ngoba ke iChina ke ilibungane lobudlelwane ke lebandla leZANU-PF. Besabela ke ukuthi khona lokho kuzenza ukuthi kube le rigging nje kube le ndlela abangamanipulator ngayo isystem. Ukuyimanipulator wabo kokuqala sibona ingazathe kurejisteni khona lapho bangathatha isikhathi berejista abantu abalutshwane kakhulu lapho abakwazi ukuthi abalahlekelwe khona-ke. Ekugcineni-ke kube lama-voters arejistileyo-ke amalutshwane barejista abaningi ezindaweni lapho abakhangeleleyo ukuthi bangawina khona kakhulu emakhaya khona ngale koZumba Marambo kufuka mbona ingani yizo izindawo abangakhonsentrate kizo kakhulu.
Libona khonapho limitshina litshengiswa ukusebenza kwayo akuvelanga yini ukuthi kungaba lokuqilibezela ekubhalisweni kwabantu khonapho?
Ihambe akuzange nje kukhanye egcekeni. Kodwa okukhanyileyo ukuthi i-system okuqala bangayimanipulator ngekurejisteni abantu. Njalo abanikazi bayo balakho ukuthi bayimanipulate la ngelanga lokuvota lona lelo ngenzakala lanxa sengazange sikunanzelele kwakathesa. Kodwa-ke ezilongu usebenza leZANU-PF kumele unanzelele ngoba iZANU-PF lobuguluva lobuchili obukhulu kakhulu omangalisayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-People's Democratic Party.
Abezempila kahle bathi lokho liqansa inani labahlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane kubangelwa indlela uZulu asephila ngayo okubalisa ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emkhosini wokuphawulwa okusemthethweni kwendawo yakuqala elizweni ezosebenza izimele eHarare ukusiza abalemihlobo yemvukuzane ehlukeneyo lapho uZulu aza kube ehlolwa ukuqhuba imisebenzi yenhlolisiso kanye lokutholiswa imfundiso eye Onkoke Zimbabwe Center. Abezempila kahle bathi lesi simo sengezwa ikuphuza kokuyadinga usizo okusuke kube nzima ukwelapha imvukuzane nxa isikusimo esibi ofana le stage 4. Obe ngumhlonitshwa kulomkhosi umphathi ntambo wezempila kahle uDr. David Paririnyathwa uthi unatha yiloba yiphi imihlobo yotshwala okwedlulisa amalawulo kuyingozi ngoba kusengeza amathuba okuhlaselwa imvukuzane.
Alcohol is a risk factor. So those people who take alcohol excessively, more than 7 times.
Utshwala kuyingozi enkulu bungezelela amathuba okuhlaselwa imvukuzane. Abanatha utshwala okwedlulise amalawulo bethatha amaphayinsi edlula isikhombisa abasengozini. Kuthi abesifazane abazitshela ukuthi bona kabanathi tshwala benatha amawayini bayaziyenga ngoba elesilinganiso esiphezulu sotshwala.
Enye ingcwethi kwezokwelatshwa kwemvukuzane esebenzela i-Onkoke Zimbabwe Center uDr. Annie Ndlovu Hlongwane uthi lo besintu utshwala labo buyingozi kumpila kahle yabantu.
Ikakhulu ebantwini abanatha utshwala besintwini ngoba ama-pots asetshenziswa ukupheka utshwala lobuyana. Kwesinye isikhathi ayabe lama-carcinogenic, sithi ngama-carcinogenic substances. Ngathi ingcekeza phakathi engayenza ikhensa. Ikhensa kakhulu ejala ukwenziwa e-associated lokunatha utshwala ngiyethwa nge-esophagus.
Lanxa lindawo iphawulwe ngokusemthethweni lamhla uDr. Ndlovu Hlongwane uthi iqale ukusebenza nyakenye njalo ingakhethi oza ukuzathola usizo kiyo.
Isikhathi eziningi abantu bebephuma eZimbabwe besiya e-India kumbe ne-South Africa bedinga uncedo lonalolo. But khathesi sebele chance yokuthi beluzuze uncedo lonalolo eZimbabwe. And the Onkoke kulama specialist achiyeneyo. La futhi uyazuza not only I care yokwelatshwa imvukuzane, even spiritual care you are given to it.
UDr. Paririnyathwa utshela bekade bekulomkhosi ukuba uhulumende ezimisele ukuluqakathekisa lolu dubo lwemvukuzane kuqhutshwe inhlelo zemikhankaso ezinjengeyokuvimba igciwane lengculaza le-HIV okwasiza ukutholisa uZulu ulwazi olwaneleyo. Abe Onkoke Zimbabwe bathi bayemukela yonke imihlobo yama-medical aids elizweni bathembisa ukuba kuzodingwa indlela zokusiza abayanga lapho bethe baza ukuzadinga usizo kibo ukuzakwelatshwa. Uhulumende uthi ukuba khona kwalindawo kuzosiza kakhulu ekuthini zande izibhedlela ezisiza abatholakala bele mihlobo yemvukuzane ehlukeneyo ukungezelela kwezimbili ezihlezi zikhona ezibalisa isibhedlela se-Paririnyathwa Group of Hospitals kanye lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kuhlelwa sihluzeni bomama namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabesifazana ikakhulu ngalesi sikhathi sokubhidlika komnotho.
Uthumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
Amapolisa kweleBhilitane abikwa esebophe omunye undoda ofunyanwe elezikhali ezulazula duzane ledale lepalamende lesigodlo senhloko kahulumende unkosikazi Theresa May. Amapolisa la athi lundoda ubotshelwe amacala ukuba ngomunye wabalobecatsha phansi komthetho we-Terrorism Act. Ubikwaye ngosakhulayo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili.
Lapho umhlaba uzabunanza ilanga lokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo emhlabeni jikelele, i-World Press Freedom Day, othole umvuzo waphezulu ukuba intathele izindaba lesibindi uDawit Isaac wele Eritrea akasoze enelise ukuzowamukela lo mvuzo ngoba epika ejele ngemva kokubotshelwa umsebenzi ayewenza kuphephandaba lesetit kwele Eritrea. Ukudonselana amandla phakathi kwebandla okuphakathi kwebandla lezano PF sekufike kusibanga saphezulu kulandela imizamo yokuxotshwa yokufuna ukuxotsha unobhala ubona ngenhlelo zebandla umnumzana Xavier Kasukuwere. UKasukuwere ukhanya esehlule imizamo yonke yabakade befuna ukumxotsha ngoba ekhanya elesekelo lukamongameli Mgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungela izombusazi womnumzana Dinizulu Macaphulana endawonye lelunga lebandla lezanu PF umnumzana Effort Nkomo onguye osungula lingxoxo. Mnumzana Macaphulana, wena uthini nxa ukhangela okwenzakalayo ezanu la?
Hayi, thina babugande siyibukele izanu singaphandle, akusimangaliso okwenzakalayo. Into ekhona laphana kanti ngumbango. Akubangwa nje kubangwa isikhundla sakhe yena uMgabe. Ngakho phakathi kwebandla ulabantu abangasibo bakha angabafunini. Konkana kumele kuwubonise umphakathi weZimbabwe ukuthi yena uMgabe umi ngaphi, njalo izifiso zakhe zokuthi ozathatha isihlalo sakhe zimi ngaphi. Yikuvota kwakhe konkana ukuthi axotshe abanye ngenye indlela abanye bangaxotshwa ngaleyo.
Mnumzana Nkomo, uyakhuluma lapha umnumzana Macaphulana ngokwenzakalayo ebandleni, uthi yena hayi kukhanya yindlela ehleliweyo. Ungathini wena nxa ukhangela osekwenzakele lalokho okwenzakala kathesi? Kungakuyikuthi ikufuna kwababa uMgabe?
Ngingeze ngakwazi ukuthi umuntu okhesikolweni sakhe kunzima ukuthi uwazi ngokubandla ayikhona elezanu PF. So hayi, lathi abanye sikhangele kuyasimangalisa ukuthi kade kuyini okwenzakalayo, injongo kuyini. Kodwa-ke oliqiniso khonokho ukuthi kuthe kuxotshwa abanye kwathulakala zwi, akula muntu okhulumileyo. Khathesi sokuxotshwa abantu sebesithi kakuxotshwe okukhasukuwele, so kungikhona abantu bekwazi ukuthi kuyakhulunywa ngakho. Kuyasimangalisa lapho.
Ye, mnumzana Macaphulana, wena nxa ukhangela okwenzakala kubandla lezanu PF ikakhulu sikhangela sekuke kwakhulunywa abantu abafana labo Julius Malema ukubana abantu abakuzanu PF bangamagwala bayehluleka ukutshela umnomongameli ukuthi awusuluphele usungaphumula, ukubona njani? Kungaliqiniso
into ekhona babugandi obaba uNkomo nje lesithi bayamangala labo bengaphakathi basazozibona izimanga ngobana intando ebusayo kuleliyana ibandla ngekaMgabe. UMgabe yizanu, izanu ngumgabe. Benjalo bephakathi abadala bethu obaba uNkomo, labo bani bangamalunga ayiphathi, kodwa yona ngokwayo ukuthi ninjani, isebenza kanjani, basazobakwayo. Esingakutsho laphana okwenzakalayo baba uGandhi ukuthi luphele njalo, esephelelwe ngamandla enjalo, umuntu lo isilo kumbe uyinyamazana kumbe uyilokho oyikho khona, but wakhiwa yibo bona abantu. Amandla awasebenzisayo waphiwa yibo. Bembiza ngamagama bethu fana lo Jesu, bethi ngumntu kaNkulunkulu, bethu yilokhu. Usesebenzisa wona lana amandla abamnika wona ukwenza intando yabo khe kubo lasebandleni leli alikhokhelayo. Kungakho lokho ayikho khona uMgabe uyilokho abamenze waba yikho khona.
Baba uNkomo, uyavumelana la yini umnumzana Macaphulana?
Hayi, ngiyamusa ngoba okuliqiniso ukuthi khona kuvele ngawubala iBhayibheli liyatsho ukuthi akula muntu ophilayo ongamfananisa lo Jesu. Thina esibala iBhayibheli sikubona kuyinto ezilayo, so akuthonyanya kuzwisisa.
Kodwa-ke lokhu-ke okunye akutshoyo ukubana umongameli Mgabe enguye ibandla, njalo ibandla lingumongameli Mgabe, uyakuvuma yinto?
Yes, okuliqiniso ukuthi umkhokheli uba ngumkhokheli ngabantu. Abantu bengaze bethi nansi isikhundla, singabantu benyama phela, umuntu wenyama wonke uyaphambanisa. kodwa abantu kumele bamtshele nxa bebona ephambanisa. So nxa ungasamtsheli lawe wena muntu uyabusula umlando wokungabonisi umkhokheli wakho.
Mnumzana Macaphulana, wena okwenzakalayo ebandleni lapho bona ungani kuzaphetha njani? Engaxotshwa na umnumzana kasukuwena?
Hayi vele njengoba ubona nje babugandi ukuthi yona inkunzi yangakhona ithini, ngowangaphakathi lwana, ngumuntu wakhe, inkulumo zakhe nezenzo zakhe zisuka kuye umgabe. Ngakho ukuxotshwa kwakhe kuqhathana kakhulu inqoba umgabe esaphila, umuntu lwana akasozaye ndawo. Yikho kumele ubaba uNkomo labanye babekwazi ukuthi hayi ibandla leli lapho elikhomba khona, kulapho ukukhomba khona abantu bakhe laba asebenza lapho, ngoba kungumbangwe njalo le factionalism esikhulumayo. Umgqabo ulela ule yakhe faction elakhe iqembu asebenza nalo phakathi kweZANU PF. Okumele nje obaba uNkomo labanye bakubone phakathi kweZANU PF khona ukuthi intando yakhe yena intando kayiphikiswa ijoni. Lamabandla la aphikisayo kumele bafunde baqinise khona fana ukuthi okwenzakalayo laphana kuyini, njalo nxa sisiya ku-2018 iZANU PF izabe isima kanjani.
Ulelo kugcina yini mnumzana Nkomo?
Wele ngombono wami nxa ngobuningi bama-provinces abathi kahambe, ngombono wami uzahamba.
Alo-ke ngumnumzana Effort Nkomo, ilunga lebandla leZANU PF, bekhuluma endawonye lengcwethi ecubungulayo zomnotho elizwe, umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Abesifazana abaphila ngokuthengisa esitaladeni lamhlanje bebelombuthano okunanza amalungelo abo ngemva kwenyanga umhlaba unanze ilanga le-International Women's Day. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lo mhlangano wenzelwe eHarare lamhlanje ungenwe ngabesifazana abangamalunga enhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy izichiya, njalo bejabula behlabela njalo begida. Umongameli wezichiya unkosikazi Lorraine Banda uthi babone kufanele ukuba babe lombuthano onje ngoba unanza abesifazana abaphatheka kumisebenzi yezandla.
Lukuhlanganisela wena namhlanje wokukhumbula usuku lwabomama esithi ke silungwe International Women's Day. Thina ethu yi-celebration ephuzileyo. So lapha ukuthi size sihlangane sikunanzelela ukuthi omama bezayo okudlula amachumi ayisithupha ekhulwini inani labo lisebenza ku-informal economy esika okuhlanganisela amavi endawo bama abasebenza nje besemakhaya abo kumbe bethengisa emgwaqweni.
UNkosazana Faith Gwangwara okhokhela abasebenza bezimele edolobheni leMarondera uthi abesifazana yibo abanenge elizweni, njalo beyibo abanenge kubantu bonke abaphatheka kumisebenzi yokuzenzela.
Sesingifuna ukubonga kakhulu akusakwenzeka ilanga njengalo sesitangezitshiya sibe lo mhlangano nje. So yabona ilanga lisebenze kakhulu limotivate abafazi. Lisihlangene sibonisane izinto ezihlangana lazo ama-problems ahlangana abafazi banamuhla abathengisayo estridini.
Umnumzana Mandla Ngwenya okhokhela imisebenzi yokuqoqwa kwabasebenza bezimele edolobheni leHarare uthi abesifazana baphatheka ngobuningi babo bezama ukuphilisa imuli zabo. Ethi okudanisayo yikuba indawo ziyasilela, njalo lokuhambelana labesifazana okufana lezambuzi kungalinganelani labo.
Ama-toilets la semadala. Amathole semadala aqua long back kuma 1960s 1950s. Now abantu seven baning lapha eHarare. Harare approximately is more than 2 million population eHarare kuphela. Sifuna ukuthi icouncil iextend ifake ama toilet abe manengi.
UNkosikazi Sibanda uthi baqhubekela phambili bekhankasela ukunanzwa kwabantu abasebenza ngokuzenzela kunawo nezijeneyo lokwesulwa kokuhlukuluzwa kwabo, njalo kuzadinga ukusebenzelana phakathi kwabo umasipala lohulumende.
Esingakubonayo kusenzakala kwabesifazane yikuthi baphiwe ithuba lokusebenza esithi opportunity to work emgwaqweni khonapha uhulumende eze ukuthi kuhlangane omama bonke abasebenzi ku-informal economy laba-all stakeholders wonke bakuhlanganwe, njalo laba amabhizimusi kuyeneliseka msipho ukuthi emgwaqweni abantu bazilungiselele basebenze kuhle endaweni ehlanzekileyo ba athole i-decent work bathole le mali kulokhu abakwenza.
Ongenele umhlangano emele ugajalwa abesifazana kuhulumende omnumzana Maphumo utshelele umhlangano ukuba abesifazana lokhu bebalutshwana abaphatheka kumisebenzi ezwayo njalo bebhekana lenkinga ezifana lokuhlukuluza kwezamacansini lasemisebenzini. UMaphumo uthi uhulumende weZimbabwe sethathe amanyathelo athile okuqhelisa ke amalungelo abesifazana okugoqela imithetho etshiyeneyo la amalungelo akusisekelo sombuso esitsha kunye lamathuba akuhlelo lukahulumende lwezomnotho noto orezim asset. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.
Izifundi zohlelo olokuphathisa izizalwane zokwamanye amazwe ukuzofunda eMelika olwe Hubert Humphrey Fellowship Program zigqibe izifundo zalonyaka izolo. Omunye wabagqibe izifundo phansi kwalolu hlelo yena ke okade esekolejini le-American University khonapha e-Washington DC ngosakhulayo oyisizalwane seZimbabwe umnumzana Mthokozisi Nyathi. Unyathi uphiwe isicoco somsebenzi wakhe kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu lezemithetho. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe weStudio 7 uxoxelwe Nyathi.
Lolu hlelo uhlelo for mid career professionals luthatha abantu especially from developing countries ukuthi bazozithuthukisa for leadership role leadership either ku private sector or ku public sector. Lohlelo for 10 months I think it's 157 from amazwe wonke abanye nje ba kuma university amanye America. Yes.
So awungele kulezi zalwane ezingaki zaseZimbabwe ezikhona kulolu hlelo?
Singu 3 sibathathu sibathathu kathesi yes.
Awungele ke mnumzane uhlelo lo lutshiyane okungakanani nalolu hlelo lukamongameli welemelika odlule umongameli Barack Obama iyali program?
Lolu hlelo is targeted really, it's so flexible ukuthi awulofocus kakhulu kwa academia. Ukufika nje is an exchange program so uyafika lapha ukwanisa ukuthi usebenze futhi kule requirement ukuthi kumele usebenze for 6 weeks as part of the program. So it's a 9 degree program just for leadership and professional development.
Lokho sokufundileyo kulolu hlelo kuzasiza kanjani umphakathini?
Oh, mina vele ngithanda amalungelo ezisebenzi amophing ukuthi ngizafika ngale lami ngizama ukucontributa ukuthi ngithuthukise amalungelo abasebenzi lama human rights, the social justice.
Uyazi kulezi zalwane ezisakhulayo eziningi ezikhala bathi hayi Mike ngifuna uyofunda kwele Melika bafuna ukungena uhlelo something just like this.
Okay.
Bangangena kanjani?
Ngaplay through embassy bahambe bayenza ama interviews ba shortlist and then ba send ama applications eAmerica leAmerica la iselect futhi kodwa kumele baye enquire embassy yeZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Mthokozisi Nyathi ongomunye wabafundi abakade bekuhlelo lwe Humphrey Fellowship Program. Linganelisa ukubukela ilingxoxo kumabona kude imfanekiso kamabona kude ebulenjini beFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele bezihamba phambili.
Umhlangano wabosomabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair Business Conference walonyaka uqhutshwe namhlanje ngelanga lesibili sombukiso weZITF.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo aqede uhlelo lokuthengisa ubungcweti bawo izolo.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje igama uChris Gande lelani.
Lo ntungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.